So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 5 kuNtulikazi 2022 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje ugatsha lukahulumende olubona ngezamafutha ezimota solukhweze intengo yephetulo ledizili.
Just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping. But akulanto engapheliyo umqanduza adlula sibakhangelele izivakatshi zethu abe domestic tourism labavela ngaphandle kwelizwe labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
IZimbabwe Tourism Authority ithi ukwethekelelwa kwelizwe obesokwehlile sokuqalisile ukuthuthuka.
Khangelele ababukisi lesivakatshi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulona leli dorobhu mzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakathekisa kutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe, njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli, ikakhulu labo abathengisa ezokudla lendawo zokuhlala.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona ngeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ezimathonsi kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okwaziswe lugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla. Ingcwethi zithi lokhu kutsho ukuba impatalo yokugada imijova lamabhasi layo izakhuphuka. Ilita yepetulo ikhwele isuka kumadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu ayisithupha $623 yaya kumakhulu edlula ayisithupha lengxenye $659.80. Idizili yona ikhwele isuka ku-$661.73 yaya ku-$669.62. IZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi iphoqwa isimo ngoba intengo yamafutha ikhuphuka emkambo womhlaba mihla ngemihla. Izisebenzi zikahulumende sezazise umqhatshi wazo ukuthi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona phezu kweholo eliphansi, lanxa nje uhulumende ethembise ukuzengezelela iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili i-100%. Kubika uMavis Gama.
Lokho kumunyethwe encwadini elotshelwe umphathintambo ogatsha olubona ngezisebenzi zikahulumende kanye lenhlala kahle kaZulu. Iqondiswe njalo kolwezemali labe Health Services Board yasayinwa iziphathamandla zenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende ezine ezikumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, lezi ngezigoqela eye Public Service Association, PSA, the Federation of Zimbabwe Educators Union, FOZEU, Federation of Educators Union of Zimbabwe, FEUZ, the NSS Federation of Zimbabwe, NAFOZ, lapho izisebenzi zikubeke sobala ukuba zikubone kufanele zithathe leli nyathelo ngemva kokuba zithenjiswa kokuphela edabeni lokutholiswa kwazo imali engaziphilisa ye-cost of living adjustment, zisithi laleyo ezayiphiwayo ingasatsho lutho. Zithi kunje isifika ku-$114,000 Zimbabwe dollars, imali yokuthi umuntu anelise ukuthenga okudingakalayo ngenyanga, i-bread basket, ikanti uhulumende yena wanikeza isebenzi zakhe esukela ku 36,000 Zimbabwe dollars kulo othola iholo eliphansi. Umkhokheli wenye yenhlanganiso ezikumanyano wenhlanganiso ezilwela izisebenzi zikahulumende yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCP-STU, eyeZimbabwe National Educators Union ZINEU, umnumzana Moven Dube, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bathathe leli nyathelo lokulobela umqhatshi.
Ngakho izisebenzi zonke zimelelwe ngama associations lama unions awo zonke zihlangene zayenza isivumelana ngemva kwemizamo yonke eyenziweyo ukuthi i-government izwisise isimo izisebenzi zayo esiziphakathi kwazo esizithwele ubunzima ngayo. Ngokunjalo sokufike lapha esigabeni sokuthi sinike i-government i-14 days ezokuthi ithi respond ku-situation abantu abaphakathi kwayo ukuze isebenzi ziyenelise ukuqhubekela phambili zisebenza zibone impela ezikusebenzelayo.
Uqhubekele phambili uDube elandisa ngenyathelo elizothathwa izisebenzi zikahulumende ma engasaphendulanga lokho abakhala ngakho.
Kodwa nxa i-14 days ingadlula i-government ingayenzanga lutho, akusela enye indlela okwabe sokusele ukuthi izisebenzi zonke ezingaphansi kwa-government zizaphosela phansi amajogwe zihlale phansi kuze kuyefika lapho i-government khona ezatshengisela ukuthi izimisele ukuthi incedise izisebenzi zithole umrholo ozaziphilisa, zithole umrholo ozayenza ukuthi badle, bagqoke, bafundise abantwana, bahambe ezikolo, bayenelise ukuhlala ezindlini eziqondileyo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Singazi ukuthi le indaba izaphutsha njani, kodwa lilungelo lezisebenzi zonke nje ukuthi zekele umsebenzi nxa zingathakazeleli ezikunikwayo. Sibona ngani ngelaba abakhokhela inhlanganiso eziku public service balandela ke umthetho lilungelo lawo, nxa kuyikho abakuthunyiweyo, nxa kuyikho njalo okufunwa ngama members benza into ekahle ukuthi ke bekele umsebenzi ngoba phela bayakhonona kusemthethweni njalo ukuthi bekhonone.
Ukhuthaza uhulumende umoyo ukuba ayilungisise lendaba yokukhonona kwezisebenzi zakhe iphele kokuphela.
Sibone ngani umqhatshi kajeniselike i-seriousness. Sibone ngani nje uthatha nje i-collective bargaining kumbe ukubambanisa inkulumo lezisebenzi zakhe ukuthathaze akakuqakathekisi indlela esibona ngayo. Kanti ke nxa sikhangela ukudula okwenzakalayo emashophu ama-services akhona, konke kufuna imali, imali yangkhona ethola izisebenzi ke inlutshwana. Yikho sibona izisebenzi zixokozela ngendlela enje.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni, isakhamuzi sakoBulawayo.
Siyavumelana lakho, siyabasupporta njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho thina. Iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasindawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende.
Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende lelihlala kahle kaZulu, umnumzana Paul Mavima, utshele iStudio 7 ukuthi kuzoqhutshwa umhlangano ngomvulo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhatshi wazo, esithi ngoba uhulumende eqakathekisa ingxoxo lezisebenzi zakhe. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eyeZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoki Dongo, uhlezi esethesa uhulumende umlandu wokungafuni ukuxoxisana lezisebenzi zakhe isikhathi sasekhona kungakabi lomonakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zeGwanda sezamukele ngemibono etshiyeneyo inyathelo elithethwe luhlangothi olubona ngomsebenzi wokutholisa uZulu amanzi olwezinwa elokubuyisela lumsebenzi ezandleni zikamasipala weGwanda lowe Beitbridge. lanxa iningi lisamukela leli nyathelo kulabanye abathi umasipala kasoze enelise ukuqhuba lomsebenzi ngemfanelo ngoba ehlezi ebhekane lodubo lokusilela kwemali. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umasipala weGwanda seleminyaka engamathumi amabili lanhlanu elwisa ukuhluthuna amandla okuzihlambulela amanzi awathathelwa izinwa. NgoLwesithathu umphathintambo wezamanzi uMnumzana Anxious Masuka uphe umasipala weGwanda leBeitbridge amandla okuzihlambululela amanzi obengumsebenzi wezinwa. UNkosikazi Duduzile Masilela oyisakhamuzi sesipiskop North eGwanda uthi ukhangelele ukuthi imbadalo yamanzi yehle kulandela lesi sivumelwano.
Sinokujabula kakhulu njengezakhamuzi zeGwanda ukuthi size saphiwa iplant. Ngelele ukuthi umunisipala weGwanda njengoba wayesithi amanzi aduriswa ukuthi izinwa yiwe wawambileyo bathenga i-raw water dura. Khathesi wasoze basathenga izinwa lawo manzi. Khangelele ukuthi intengo yamanzi yehle iGwanda ibidura okwedlula amadorobho amaningi amanzi. Njalo amanzi siwathole ngaso sonke isikhathi ayikhona ukuthi siwaswele.
UMnumzana Methuseli Moyo, ongunobhala wenhlanganiso yabahlali beGwanda, eGwanda United Residents Association, uthi lihle lelinyathelo kodwa kamthembu umasipala wakhe.
Khona kuyisehlakalo esihle kakhulu ukuthi sesithethe amanzi njengeGwanda kodwa asazi ukuthi kusazolunga noma kusazokuba wese. Ngoba nxa siba yi-municipality e-prioritizer ukuthenga izimota kule service delivery, akunzima. Sesizabona ngakho but sisathemba nje ukuthi kuzalunga, amanzi sesizathola i-service delivery izayimprove.
Amazwi la agcizelelwe ngwayengumeya weGwanda uMnumzana Thande Kozinti Mkandla.
Ikhansili ilayo yini imali yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi? Imali yakhona bazayithatha ngapi? Kanti njalo futhi okunye kuthengwa nge-forex, bazayithatha ngapi imali yokubhadala leso sikweleti? Yikho ngibona lezinwa engxenye icinisile asibaphenini sibone ukuthi bazakwenza njani. Kuhle nxa ukukhangela ukuthi ungajulisa umqondo uzabona ukuthi kuzanika ikhansili umthwalo omkhulu.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi bazalwisa ukudonisa imali abayigweleda zingadi zikarhulumente kanye lezakhamizi yona efika 400 million RTGS.
Isikhwama sekansela siko sihle. The reality is we need to improve on our revenue collection so that we pay isikwelede sezino. The bulk of isikwelede sethu is owed by ama government departments. So ingxenye kufanele kube le ndlela yona leyana yokuthi particular law principles kufanele kube yibo abaphushayo ukuthi hayi kodwa Mthuli Ncube treasury bhadalani nabantu la.
Uphinde wathi kabasoze bagijimela ukwehlisa imbadalo yamanzi bengakahlolisisi indleko ezidingakalayo. Okwamanje amanzi eGwanda biza idola elilodwa leMelika lamasenti angamathumi amabili $1.20 amalitha inkulungwane.
Sihloko siyithemba ukuthi ingxenye intengo izayehla. But esi akulunganga ukuthi ngithi pre-empt. Sithi hayi sesizayehlisa amanzi. No. Afisa ukubayehlisela amanzi. Sizasebenzela ukuthi kayehle. Kodwa kathesi asingatsho ukuthi zakhamiza amanzi azayehla. That would be very dangerous. Suicidal.
Umasipala wedolobho leGwanda layo samela bhadala izinwa imali ayikweledayo engange 300 million RTGS. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Ngokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 emazweni achiyeneyo, inani lezethekeli endaweni zokuzilibazisa libikwa selisanda emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe. Abohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority bathi lo msebenzi ubusuyehlile kakhulu kwiminyaka emibili edluleyo kodwa kathesi usuqalisile ukuthuthuka ngezethekeli zaselizweni ezisuka kwezinye izigaba zisiya kwezinye ikakhulu endaweni ezifana leVictoria Falls, Kariba lakoBulawayo. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo uNkosazana Nomvuyo Mathonsi ufakaza ngokuqonga kwenani lezethekeli kuleli dolobho kodwa ukhala njalo ngokuthi umqando oembese ilizwe lonke lonyaka iyo osusiba inkinga.
Engunanzelelayo kathesi ukuthi ama visitor attractions indawo zethu zokuvakatshelwa abantu abaya khona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngakho kwenziwa kuyini khona oko sabona ukuthi hayi okwenza ukuthi ama figures ethu ehle yikumqando, umqando lo esikhona esiphakathi kwawo kathesi wenza ukuthi ama numbers ethu athi decline. Sikunjalo noma nje kunjalo kodwa si we are just a bit consoled by the number of workshops esiba lawo lapha esigabeni sakithi. Ama companies amaningi abuya sibili evela kwezinda kwamanye amadorobho belanda ukuzo workshop lapha eBulawayo, belanda lokuzokwenza ama conferences abo lapha kweBulawayo. Inano lama conferences have gone up, which is a consolation to us. We just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping. But akulanto engapheliyo, umqando uzadlula, sibakhangelele izivakatshi zethu abedomestic tourism labavela ngaphandle kwelizwe labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
Unkosazana Nomvuyo Mathonsi ngumqondisi wogatsha olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo. Live Talk, The Connection lamuhla sixoxa labasakhulayo abaze eMelika ukuzequba izifundo esiphathelane lobukhokheli phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izakhamizi zedolobheni le-Akron esigabeni se-Ohio khonapha eMelika zitshengisele ngobuningi ngesonto ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza amapholisa edubula unsundu obengahlomanga uJayland Walker. Amapholisa athi bebemnakanela ubana nguye owake wadubula ekwenye imota ngaphambilini, ngakho-ke besesabela ukubana angabadubula njalo. Amapolisa wedolobheni eleDallas emangweni oweFort Worth esigabeni seTexas khonapha eMelika abika ukubana ulondoda obulele abantu ababili walimaza kakubi abane abagoqela amapholisa amathathu andubana azidubulelayo wasesifa. UPete Arredondo obwe ngumqondiso wamapholisa esiqintini se-Uvalde esigabeni seTexas ibona ngezomvikela wezikolo kukhansili yalelo dolobho ubikwa esetshiye umsebenzi ngemva kokwehluleka kwamapholisa abekade sebenza phansi kwakhe ukuphatha kuhle isehlakalo sokudutshulwa kwabantwana besikolo lababalisi ababili mhlaka-24 kwenkwezi lonyaka. Kudutshulwe abantwana abalishumi lathoba munye 19 kulesi sehlakalo. Iningi lezihambi zaseMelika ebezifisa ukuvakatshela izihlobo labangane ngekhefu lelanga likazibuse ele-4th of July namhlanje zizibone ziqeda isikhathi eside esilindweni zamandizanchina ilizwe lonke jikelele. Ezinye zazo zehluleka ukuqhubekela phambili ngohambo kwenxa yokumiswa kokuhamba kwendizanchina okwenziwe liningi lamankampani endizanchina okwenzakala elizweni jikelele. Umanyano wezokusebenzelana kwamazwe angentshonalanga kwizwekazi labensundu kwezombusazwe lakwezenotho owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, usuvumelene ukukhipha izijeziso zenotho ezazibekelwe eleMali leleBurkina Faso ngemva kokuba lawa mazwe elandele iziqondiso zokuletha ukuzinza kusimo sezombusazwe phakathi kweminyaka emibili. Abantu bakwele Sudan baqhubekele phambili betshengisela ngokuyahlala phambi kwamahhofisi kahulumende esikolweni salolo lizwe iKhartoum ngemva kokubulawa kwabantu abathoba munemunye ngolwesine olwedluleyo. Ikhansili yebutho ebusayo kulelo lizwe okwamanje ibikwa ingakhulumi lutho ngokubulawa kwalaba bantu. Inkulungwane ezimbili zamakholwa esikatoliki esikolweni somkhokheli wale inkonzo eseVatican kungabadabuka kwele Congo iningi labo abahlala eRome bamanyene loPope Francis enkonzweni ibemkhulekela ukubana enelise ukuhamba ukuya kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo laseSouth Sudan. UPope Francis oleminyaka engamashumi athoba minembili lanhlanu yokuzalwa 85 ubikwa igcine ebanjwa ngamandla ukumisa uhambo lokwethekelela amazwe lawa ngoba ubengezwa kuhle. Kubikwa sokuqhamuke udubo lokuntula kwabobhejane abayingozi empilweni zabantu kwele Mozambique ngemva kokwanda kwalezi nyamazana ezazingasabonakali ngenxa yokuzingelwa ngabaphambana lomthetho ama-poachers. Inene lalezi nyamazana libekwa seliqongiswe yikulethwa kwazo zivela kwele South Africa emizameni yokwengeza inani lazo kwele Mozambique ukuze zikhanye izethekeli ngoba besezinyamalala kulelo lizwe.
Abikwa esekuzinga laphezulu amalungiselelo ombukiso waba kumsebenzi wezokwemba oyimine entra obusule minyaka emibili ungenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa sokulamankampani alikhulu lamachumi amane 140 athi azaphatheka kulumbukiso. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele.
Sikhangelele ababukisi lezivakatshi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulona leli dolobhu mzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakathekisa kutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli ikakhulu labo abathengisa ezokudla lendawo zokuhlala. Nxa uzulu esakhumbula Independence Day official ceremony iyenzakala kulona leli dolobha lakoBulawayo yaphanga yalandelwa umbuyiso omkhulu wezamankampani akuleli la ngaphandle oweZimbabwe International Trade Fair. So sikhangelela ukuthi ababukisi abezokwemba ezokuthwala ezokulungisa abathi gwaqa futhi koBulawayo kungekudala kuwona kuyona linyanga.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wezokwemba i-mining ezokuthwala i-transport lezokulungisa i-engineering esithi thina i-mine entra aqhubekela phambili kahle kakhulu. Umbukiso lo uzakwenzakala mhlazi majumi mabili kusiya kumajumi mabili lambili kunyanga yonale ekaNtulikazi ngaphansi kwendikimba ethi explore, extract, expand towards sustainable mining value chains.
Abenkampani kahulumende eqondisa umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe eyeZimbabwe Tourism Authority woBulawayo bathi umbukiso owe-mine entra uzanceda kakhulu ukuthuthukisa inani lezethekeli lebhizimusi. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority woBulawayo unkosikazi Novio Mathonsi uchasisa ngezethekeli abazikhangeleleyo.
Engikufisayo ukuthi bengabukisi kuphela kuphelele khona phana ze-ITF bazinike amathuba ukuthi baphume ngemva kokuba sebeqedile ukubukisa baphume bayivakatshela endaweni zethu zokuvakatshela ezinjengabo omatopo lakhona apha edrobheni kule trail within town bayakwanisa ukuthi lakho futhi bachithe isizungu bebhodabhoda bebukela lezi zindawo obasilika isteji sikababa uNkomo lama historic buildings akhona around the city.
Umbukiso owe-mine entra umanyanisa abakumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra koBulawayo oqala mhla ka-20 Ntulikazi usiyaphela mhla ka-22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi amane 140 asephuchile ukubhalisela ukubukisa lonyaka. Abeza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa lawo asephuchile ukubhalisela ukubukisa kuMine Entra 2022. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngezuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazi weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu uqhubeka ekhumbula iqhawe lesizwe uDr. Joshua Mqabuko Nkomo ngendlela ezehlukeneyo. UNkomo wabhubha mhlaka 1 kulinyanga ngo-1999. Kule micimbi yokumkhumbula elokhe iqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. I-Studio 7 ibe lethuba lokuba komunye umcimbi lapho imbongi uDesire Moyoxide ethule khona inkondlo ehaya uNkomo.
July 1, 1999. Ngeke ngiluxolele loliya suku lomnyama, kodwa mhlawumbe uphumule uGeneral Josh, ngoba la kukogachoko.
Ikungithi, shole, kongondi shabalam. Ikungithi, shole, kongondi shabalam.
Mafukufuku, Nkabuko, Joshua, General Josh, sowedlula kanyongolo, kahle singadunga ulwandle olubomvu. Ngoba lathi sidinga uchapha, lufare sibuye, usiphikisa sigqoke zethu. Njengoba wasitshiya besihanqile Joshua, baze lemphako lempahla lemula basasuki lokho ebethekho besihanqile. Asazi mdala kumbe sizasila. Lala Nkunzi Mavava, wena wali ukudla amathezinja. Lamhlanje amathezinja are the only food available. Izinje ezigobhoza zigxozela umathe sezizaliso dadewethu, banyelezo bhova babadlwane sezingabakhwenyana, ezinye sezingabazukulu. Sinjengoba nje sinje nje lamhlanje siqumbe amathe ezinja. Lala mdala ungavuki futhi, lala rabatsatsi, sekonakala sekwaxhwala, yekela. Sesilinde nje amasalamu semvelo, fair fair, la uyazi Mqabuko, njengoba la walala usazi ubonile. Le poison yaginywayo siyaphenduka ama-vitamins in their bodies. Ziyakhala kwelika mthwakazi, mdala. Siphohle ubomvu sigava uqweqa inhliziyo ziyopha. Wasitshiya besihanqile asazi kumbe sizasila, kodwa iningi selafa. Ezamadlozi sezahlatshwa zadliwa, bazibenga bezimkhwabha, ngaze sithi zi zimbindaba mdala. General Josh, you taught us nationalism, you taught us patriotism, you taught us to be a people together, but all of this failed you, Tata. Nationalism failed you, patriotism failed you, the people failed you, and 23 years later, I am still failing you. Akasekho Mgabe, akasekho uTsvangirai, onke lomsika labo John, olisabe labo Khayisa, labo sebahamba, kwasala kunje.
Siyabonga imbongo enkulu uDesire Moyoxide. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.